tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 4 kuMfumfu 2023 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubeza oya kucabanga ukuthi I'm not qualified enough to be fitness general. Zikhona inkantolo kukhona engahamba ecourt and then okwesibili sizama ukurestore i-internal democracy.
Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Sengezo Chabangu, usebhalele usomlomo wePhalamende u-Advocate Jacob Mdenda incwadi athi ngeyokuxotsha amanye amalunga edalele ePhalamende awe-Triple C.
Ke tlhaloganya diemo dikgwetlho tsa.
Ngiyazisa njalo, ngiyazi kakhulu udubo olubhekane lelizwe leZimbabwe. Uma ungumakhelwane lomuntu ebhekane lodubo, ebalekela kuwe, uyamsiza hathi ukumxotsha.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi uyakuzwisisa ukuthi ungana beZimbabwe bebalekela elizweni lakhe ngobunengi. Idalele ePhalamende laseMelika eleHouse of Representatives likhangelelwe ukuvotela usomlomo omutsha ngemva kokususwa kukamnumzana Kevin McCarthy webandla lama-Republicans izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Ozithi olilunga lebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change eliphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla leli, umnumzana Sengezo Chabangu, usebhalele usomlomo wePhalamende u-Advocate Jacob Mdenda incwadi exotsha amanye amalunga edalela ePhalamende awe-Triple C. Ekuhlaziyeni lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Sengezo Chabangu.
Yes, okokuqala yini u-Secretary General we-interim uzakhumbula ukuthi vele iphathi yethu ibingala constitution abantu bebetshintshwa befakwa and that's number one. Number two, you recall ukuthi ngesikhathi sama-elections we submitted ama-signatories ethu we signed for ama-candidate. So yes, whoever oyake cabanga ukuthi I'm not qualified enough to be Secretary General. Zikhona inkantolo kukhona engahamba ecourt and then okwesibili sizama ukurestore i-internal democracy.
Ye, kulabanye njalo bathi usetshenziswa i-CIO njalo bathi okwenziwa nguChabangu lokhu vela kuzeka kwenziwe ngabanye abantu. So ungathini ngakhonokho?
Vele bajayele, sikujayele sangcela kudala oyenza bent ukuthi ngaba lo mbono othiyeneyo kunhlanganiso kuyakuthiwa usungu CIO.
Lo bekungumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ulilunga lebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change eliphethe isikhundla sikanobhala jikelele. Kodwa isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Gift Ostalo Sesiba yena uthi njengebandla akulabantu ababaxotshileyo.
Ubonile incwadi ke ebhodayo kuma social media ethi yona ivela ku Triple C kuthiwa kuxotshwe ke ama MP lama councilor uzulu wonke siyamazisa ukuba na thina asila member of parliament noma councilor esimxotshileyo ecouncilini noma eparlamente. Abantu baphiwa umlando ngabantu kubana beyikhokhela ecouncilini laseparlamente. Njalo ke bale basebenza ke labantu ukubana befeze umsebenzi abawuvotelwa ngabantu. Lokho elikubonayo lezi ncwadi eziphumayo kaziveli ku-Triple C. Laba bathi bemele i-Triple C ayisibo be-Triple C. Abameli i-Triple C liyakwazi ukubana izanu ile njongo yokubana ikwanise ukubulala ke indaba yokuthi ibe le two-thirds eparlamenti. Yikho ke bezama imizamo etshiyeneyo lokusebenzisa abanye abantu ke ukubana bethi bona bavela ku-Triple C sebelikola abantu. Abantu bethu abasimela ephalamende loke bekhona ephalamende lasekansilini abameli ke abavotelwa ngabantu ukubana benze umsebenzi owekuthi betshintshe impilo zabantu njalo be-advance the interest of the poor in our country. So siyazise uZulu, siyazise wonke umuntu ke ukubana kuyazakala ukubana i-Triple C kayisiyo ebhalele ezincwadi ezi ezibhodayo kuma social media ezithi zona kule recall yama members of parliament noma councillors.
Umnumzana Gift Ostalo Siziva ekhuluma le Studio 7 yisikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change. Ngakwelinye icele umqondisi wenhlanganiso esebenzelana le ZANU PF Air Forever Associates Zimbabwe, umnumzana Kudakwashe Munsaka uthi inhlanganiso yakhe ayikungeni lokho njengoba yona yaphathisa ibandla le ZANU PF ukuthi linqobe njalo selanqoba, ngakho lokho akulincedi ngalutho.
Athi lina okumele likwenze into elula. Dinganini laba elithi yibo abakhulu be-CCC abanikazi babo lingakabambi thina abefazi libafonele libabuza ukuthi indaba enjalo bayazi yini njalo umuntu lo osayinileyo bayamazi yini lingathola leyo i-information selingangikhona libuya umaybe kuma-third parties selibuze lingakubuza ngoba thina ukuthi lina lisibuze njengefazi thina njengefazi asilani lalokho okwenzakala ku-CCC asilandaba lama-candidate recalls thina awe-CCC as far as thina we are concerned thina zancedisa umhlangano wezanu PF ukuthi uwine wawina ule 2/3 majority ku-parliament so thina silandaba lama-recalls ayenzwa yi-CCC it's not in our best interest so we are not even involved so buzanini bona abanikazi bomhlangano ukubana lo muntu owabhalayo ama incwadi esayini lama candidates abo angena sibili ku parliament bayamazi yini.
Umnumzana Kudakwashe Munsaka ngumqondisi wenhlanganiso ye Forever Associates Zimbabwe esebenzelana le ZANU PF. Usomlomo edalela eParliament uAdvocate Jacob Mdenda yena uthi bayamukelela incwadi njalo bazalandela imithetho edale esebenza nxa kube lencwadi enje ethunyelweyo.
We have received a letter, yeah, under the logo of CCC and their interim constitution. If it is theirs, they are disowning that correspondence. They must come out open and tell the world, because the
yebo kuliqiniso ukuthi sengamukele incwadi elemifanekiso ye-CCC kodwa nxa ibandla leli lingavumelani lencwadi le kanye lokumunyethwe kuyo likhululekile ukuza edale lephalamende lilandula okukulincwadi.
Abanye balabo abaxotshwe incwadi le bagoqela abameli bedale lephalamende umnumzana Pasho Rafael Spanda omela eCoudrick Park, umnumzana Eric Gono omela elobhengula Magwegwe, umnumzana Morgan Ncube omela iBeitbridge West, umnumzana Prince Dubeko Spanda omela iBinga North, lo mnumzana Fibion Mnyaradze kufaka kuthizwe omela eMapfukuta Farm. Amakhansela agoqela umsekeli kaMeya wakobulawayo uCouncillor Donaldson Mabutho, uMeya weMashingo uCouncillor Chantel Chiwara, lo mgcini sihlalo weCouncil ye-Epworth uCouncillor Anna Sande.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakule Botswana uthi uyakuzwisisa ukuthi kungani abeZimbabwe bebaleka elizweni lakhe labo ngobunenyi. Lokhu kuza ngesikhathi eleBotswana lisithi libuyisele emuva abeZimbabwe abedlula inkulungwane abakade bengene kulelozwe okungekho emthethweni kunyanga ezintathu ezedluleyo. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHavron kweleBotswana.
Ekhuluma emhlanganweni lezakhamizi zamasunga duze lomncelo weZimbabwe ngolesithathu, uMongameli Masisi uthi isijeso zenotho yizo ezigxotsha abantu abeZimbabwe ukuthi bangene kweleBotswana ngenani eliphezulu. Uthi ikho ehlala njalo nje ekhala ngokuthi mzesule isijeso zenotho ngoba leBotswana lithwala nzima ngenxa yesimo somnotho esikhona eZimbabwe.
Ngithalwaganya diemo ikhwetho tsazi.
Ngiyazisa njalo ngiyazi kakhulu udubo olubhekane lelizwe leZimbabwe. Uma ungumakhelwane lomuntu ebhekane lodubo ebalekela kuwe, uyamsiza hashi ukumxotsha nomunye wabakhulumela eleZimbabwe phezu wokususwa kwezijeziso zomnotho.
Umphathintambo obona ngendaba ezenzakala kweleBotswana unkosikazi Anna Mukheti uthi udaba lwabeZimbabwe abangena eBotswana ngekho emthethweni luqhubeka lukhathaza.
Esikukhuthazayo yikuchapha umngcele okusemthethweni. Enyangeni ezintathu ezidluleyo kuphela sibuyisele abeZimbabwe abadlula inkulungwane bengene okungekho emthethweni.
Umkhethi uthi okunzima ukuthi izalwane zeBotswana yizo ezincedisa abeZimbabwe ukungena lokuhlala elizweni ongekho emthethweni ngokubapha imsetshazanyana noma kulokukhonona ukungena kwabeZimbabwe ngekho emthethweni. UMasisi uthi uzaqhubeka ekhulumisana lomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokusetshenziswa kwesithupha uchapha umncele. UMasisi uthi noma nje kulobunzima kumele kukhulunyiswane ngoba amazwe omabili alobudlelwano.
Bantu bale runa ke barunaba
abantu beZimbabwe ngabantu bethu lati izihlobo zethu kungaba khona abakwenzayo esingakuthandiyo kodwa okukhulu ukukhulumisana.
Omunye oweZimbabwe ohlala kwele Habron umnumzana mkhululi moyo uthi noma nje amazwe kamongameli Masisi eduduza kumele amazwe angomakhelwane azame ukufaka umfutha ukuthi izinto zihambe kuhle eZimbabwe.
Olebuswana mpela libhekane lodubo lokuthi abeZimbabwe abakithi ngale khaya eZimbabwe siyangena ngaba ngokuningi thola ukuthi sisibaningi sibili mpela lalo selithwele nzima mpela liyasindwa kodwa phela sibona ukuthi ukhetho lolo losanda kwedlula asibonanga amazwi abambisane leZimbabwe njengokuthi omakhelwane besima bekhangela ukuthi ukhetho lolo njengobana isadiki likhondemile.
Kusenjalo leBotswana liphezu kokuloba ugwalo lwe-migration policy oluzaphathisa ukuhluza abangena elizweni ukuthi bafakwa ngaphansi kwaluphi uluhlu. Uhulumende uphathisana nenhlanganiso ebona uhamba kwabantu phakathi kwamazwe atshiyeneyo e-International Organization for Migration, IOM, phezu kwalolu hlelo ukuze kubonwe ukuthi ngobani abangaphiwa amaphepha okuba izalwane zeBotswana i-citizenship, abangaphiwa ubuphepheli kumbe abangabuyiselwa emuva. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Kuphuma imibono etshiyeneyo ngokukhalala kwabebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change CCC ukuya edalele parliamente lapho umongameli Emmerson Mnangagwa esethula umbiko wakhe kuZulu kanye lokuhlela indlela idalele parliamente elizasebenza ngayo ekulolongeni imithetho lokunye. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu akuqali ukubona abalunga edalela ephalamende amabandla aphikisayo ekwenza lokhu emikhosini efana nalowo obukhona izolo. Ingcwethi yecubungula ezombusazwe esebenzela inhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute, umnumzana Bekezela Gumbo, uthi okwenziwe ngamalunga awe-CCC yikuphosisa okukhulu ngoba iZANU-PF izoqhubekela phambili isenza umathanda, ikanti umsebenzi wabo wokumela uZulu wabakhethayo bayabe sebewehlulekile.
Ngoba i-CCC into umele beyinaze ukuthi bafuna ukungena embusweni. Ukuze ungene embusweni akusokuwina amavoti kuphela, kodwa kuyikuwina futhi ini i-support yama-system, lama-structures aku-system. Kuyikuzwisisa umbuso ukuthi umi njani elizweni nje eZimbabwe leyo kuthiwa i-secrocratic state. Kumele uzwisise ukuthi i-operator njani. Into ezifana nokubhoycotha ezana azimuvi i-system. Ukubhoycotha iparlamenti akuyenzi i-system ukuthi itshintshe. Baqhubeka besenza bevota. Asogcebelihle ukubhoycotha lo kuyani. Kumele ukuthi bebuye iparlamenti. Be-oppose bephakathi befake imicijwayo lathi babone ukuthi bazama kodwa bayahluleka.
Wengeza uGumbo ethi ukungayi emikhosini yenhlelo zikahulumende lasedalela iparlamente okwenziwa ngabe-CCC akusebenzi esimeni sezombusazwe esiseZimbabwe.
Siyakhumbula ukuthi last time esikhanye esidluliwe bake baboycotha bagcina sebethathele ama-allowance gcina sebesokola ama-allowance bengelawo. So iZANU-PF siyazi sonke singabaqumeli ama-allowance athathele konke lezi moto. So kudingakala ukuthi abantu benze into ezi-strategic ophozwe phakathi ngoba ukuboycotha lokuyana kulethi change. Ngibonani kube yilicebo elibi kakhulu abalenzileyo. Bekumele ukuthi bebekhona phakathi be-oppose bephakathi.
Okuyinto esekelwe ngumqondisi wobona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU-PF, umnumzana Farai Marapira.
Our opposition is full of leaders who do not take themselves or put themselves to account. They don't hold themselves accountable.
Amabandla ethu aphikisayo ande inkokeli ezingazinikeliyo kumsebenzi yazo.
They hold on to the very tired system of blaming everything on ZANU-PF.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda olilunga le-Senate emele ibandla le-CCC ulandisa ngezizathu ezibenze bathathe lelo nyathelo lokungabi khona edalela eParliamente.
Kubuhlungu Mahlabe Zulu ukuthi ikhulumende kababa uMnangagwa kayinanzi izimiso ezikuConstitution.
Umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association laye upha umbono wakhe ngalolu daba.
Khona lokho kungabi khona eParliamente yikumela abantu uma labo bameleyo bekholelwa ekuthini kungaye eParliamente uboycottile kuzazwakalisa lokho abakhala ngakho kuyenziwa umhlaba wonke jikelela sonto esibona eZimbabwe kuphela kuyenziwa even emazweni lawana owathola seyahlala kakhulu kulokho kuthiwa yidemocracy ngakho kangibona ukuthi kuyamangalisa kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi uthola ukuthi laba basimele eParliamente bake batshengisele ukuthukuthela kwabo kungasuthiseli wabo ngezinto ezithile ngokuthi bangaye eParliament. Into okumele siyijwayele kulanto embi kulokho nxa bekuhlanganisa lokuthi bayesimela futhi bayesikhulumela. Konke lokho kuyabe kuqondile.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi le kungayisiyo ndlela elungileyo yokutshengisela ukukhonona kwabe-Triple C loba ukuphikisa ibandla elibusayo ngoba kukhona ezinye eziningi ezingasetshenziswa ngaphandle kokukhalala ukuphatheka kumicimbi lemikhosi kahulumende. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Kwezivela kwamanyamazwe idale leParliament eMelika eleHouse of Representatives likhangelele ukuvotela usomlomo omutsha ngeviki ezayo kulandela ukususwa kwabephethelesi sikhundla umnumzana Kevin McCarthy webandla lama-Republicans izolo ntambama. Amanye amalunga ebandla lama-Republicans eholwa ngumnumzana Matt Gaetz, amanye lawama-Democrats ukuvotela ukususa umnumzana McCarthy esikhundleni. Isikhundla lesi sisaphethwe kwesikhatshana ngumnumzana Patrick McHenry. Umnumzana McCarthy yena othika soze adinge usekelo lokubuyela kulesi sikhundla wetheswa ngabanye bakhe icala lokungasekela izinqumo zebandla lakhe okugoqela ukuvimba kokuvalwa kukahulumende ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga owe-Studio 7 uxoxele umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane njalo esilandela ezombusazwe.
Nxa sikhangela izimiso zepolitiki akufanelanga ukuthi nxa izinto senzakala kube kukuthi kwenziwa izinto abantu bagcine bepersonalize izinto bekhohle ukuthi nxa ungabe ungumkhokheli ukhokhela abantu njalo izinto noma ngithi izinqumo lezi bekade kufanele ukuthi azithathe bekuyizinqumo ebekade zifanele zisebenzele ilizwe hhayi ukuthi zisebenzele umuntu. Ingakho baye babona abanye abalingani bakhe ukuthi sekufanele ukuthi lento bayiguqule bayenze masinyane ilunge ngoba bese kungathi usebamba iParliamente ransom ukuthi yena usefuna izinto zenziwe ngendlela yena afuna ngayo kukanti bese kulimaza ama-decisions amaningi ebekade efanele njalo ne-progress yezinto eziningi efanele ukuthi zenziwe bese zisima ngenxa yakhe ngokuthula noma ngokungathathi izinqumo ngesikhathi esifaneleyo.
Kodwa kahle kahle singathi lokhu kutshoni nezombusazo weMelika siyabona ukuthi bakhona abanye abebandla lama-Republicans abavotele lama-Democrats kwahlanganwa nje ukuthi kubotshwe lesi sinqumo.
Batshengise ukuthuthuka okukhulu ngoba batshengisele ukuthi into nxa yimbi akukhethelekile ukuthi iliphi ibandla eligxekayo lokho noma ngobani abagxekayo lokho kodwa bakhangela into embi ngokwenzakala kwayo. Okuyinto etshengisela ukuba democratic kakhulu ngoba ngabe kukuthi mhlawumbe kade bengabanye osopolitiki mhlawumbe kade bezathi njengoba engowebandla labo kade bengeke baze bathathe isinqumo esihashe esifana lalesi abasithetheyo ngoba kade beza kumalaya iloba esenza okubi njengokunye esiyake sikubone kusenzakala kwamanye amabandla ezopolitiki. Batshengisele ukubaqotho njalo batshengisele ukuthi bona balida abantu njalo abasebenzeli umuntu njalo i-political party ibuya muva kodwa ke i-decision abayibona ukuthi iqondile njalo i-decision abayibona ukuthi i-affecta uZulu yiyo abayifaka phambili andibana ukuthi balandele ezinye izinto ezopolitiki.
Lo ngumnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga oweStudio 7. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lonkosikazi Karen Ngoma Msekiwa ngemidlalo yabantwana, ababalisi labaphathi bezikolo eqoqo inhlanganiso ye-Straight Out of Mpopoma. Unkosikazi Msekiwa ohlala eNew York kwele Melika uthi imidlalo lenye yokuzama ukukhuthaza abantwana ukuba bengathathi izidakamizwa. Uxoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7.
Besizama ukuthi mhla ka 9 lomhla ka 10 siyenze i-anti-drug intervention. So mhla ka 9 sile talk lapho sizaletha khona abantwana bama primary school angu-4 eMpopoma, iNkulumane, iGampo, iMpumelelo leLukhanyisa, ukuthi bazolalela. Sidinga abantu bokuthi babuye bezokhuluma labo, mainly ama-police, i-drug section, ukuthi bezokhuluma labantwana njani ama-drugs engane asehluphe kangaka ebantwaneni. Sebesikhanyele abantwana o-grade 6 labo grade 7 especially, ngoba yikho lapho okuqalisa khona. Abantwana banalaba yibo ba-influencewa kakhulu ngabantu phandle lapho, sebekade sizama ukuthi sikhulume labo ngendaba zama-drugs.
Singathi ke kuyini okwenza ukuthi lenze khonokho?
Khanyele nje ukuthi abantwana abaningi kethe singana ama-drugs angane ahluphile kakhulu especially ekhaya. Abantwana abaningi sebengani wonke umntwana nje ungakukhanyela kubo grade 5, grade 6, grade 7, abantwana nje bangani bonke nje they've turned to drugs. So we don't understand ukuthi okungani kuyahlupha. So bezama ukuthi sikhulume labo, and lakho ukuthi futhi bezama ukuthi bakhulume lathi, basitshele ukuthi kuyini kahle kahle inkinga and where is this coming from.
Yes, yawazi ukuthi abantwana ungavele ukhulume ngamapholisa kumbe amasoja kumbe abantu bezomvikela bayethuka. Kuyini ozakwenza ukuthi babe lesibindi ukuthi babuye?
Amapholisa abajayele ukwesaba abantwana nyithi, but as we know ukuthi kule laba be-drug section esikhulume labo, it's like a friendly unit, ukuthi babuye bezokhuluma labantwana. Sambe sayakhuluma laba sabatshela ukuthi lapha sizama ukuthi libe la libakhanyela amapholisa, lingabe bakhanyela libe saba, bakhanyelelini njengabo malume labo mamncane, people that you can come to ubuyezokhuluma labo nxa kuyukuthi ule nkinga kule nto engani yakukhathaza.
Ubona zani kuyaphumani khonokho elizakwenza kule midlalo?
Mhlaka 9 ikho lapho sizokhuluma labo. Mhlaka 10 sile tournament. Ku-tournament leyi yukuthi nje i-fun day, siyithi i-fun day yabantwana, and also making them aware about indaba yama-drugs. So lapha senze i-soccer tournament for abantwana, for isikolo sethu. Isikolo zona lezo zingu-4 zi-compete against each other for i-soccer. And we've also included i-tug-of-war lapho sizabona khona ama-teacher labo-headmaster. Senzele ukuthi lapha bebekwazi ukuthi hayo headmaster lawo baye bewe bekuduke begijime beyenzeni konke khona lokho. Yikho esifunga ukuthi esize abantwana bebekwazi ukuthi headmaster la uyakwanisa ukuma-approacha nxa ule problem. Headmaster is also a human being, angithi. Yikho esizama ukuthi sikwenze just a fun day mhla ka 10.
Kuyabe kungokolusuku olulodwa kuphela, asuze siqhubekele phambili likwenza kumbe kwensuku zelezo kuphela nje?
Sizoqhubeka phambili sikwenza, kuzokeep going back to esikolweni, sisiyobabona abantwana sikhuluma labo ngendaba zama-drugs. Lapha it's just a start. It's not really a start because we've been doing things lesikolo, but lapha si decide ukuthi asenzeni khona lokho webhora. It's just a start. We will keep going back to esikolo siyokhuluma laba abantwana. This is going to be an ongoing program.
Khuluma laba abazali.
Abazali besicela ukuthi mhla ka 10 libuye lizosupporta, ngoba thina singakwanisa ukuthi sikhulume labo, but at the end of the day lina yini abantu abatshona labantwana labo, yini elingabakwazi ukuthi likhulume labo, lizama ukukhuluma labo ngendaba zama-drugs. Also enye into esizama ukuthi siyenze awareness of on this day is that asikhulumeni labantwana abangabafana. Abantwana abafana they go through abuse out here, and mostly sinajayela ukukhayela abantwana abangamankazana. Ungathiwa girl child angithi, asizameni ukukhuluma labantwana abangabafana, ngoba recently I've realized ukuthi labantwana abangabafana abaningi abakhomithi suicide phandle lapho, abalabantu bokukhuluma labo. So as abazali asizamenini ukuthi singathola nje isikhathi ithuba, asizameni ukuhlala phansi labantwana abangabafana bethu, try to speak to umntwana ongumfana, umbuze ukuthi how was your day, utshona usenzani nge-weekend, zama ukuthi utshone lo mntana, kuhambe la ebhoreni, uzame ukuyenza something lo mntana. Asizameni ukuba more involved in impilo abantwana bethu.
Unkosikazi Karen Ngoma Msekiwa ukunhlanganiso ye-Straight Out of Mpopoma sixoxe laye eseNew York khona lapha eMelika. Isibhedlela sePhakanyata eHarare sithi umsebenzi wokuhlinzwa kwabantu abalesifo senhliziyo abakuqale ngohlangula lonyaka sekusize abantu abanenye. Phakathi kwabalitshumi lambili abahlinziweyo, oyedwa owesifazana nguye yedwa owabhubhayo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
okhokhela uhlelo lwabodokotela abayingcwethi kwezokwelatshwa lokuhlinzwa kwabalomkhuhlane wenhliziyo, udokotela Simukai Mutshabaiwa owesibhedlela seParirenyatwa uchasisa ngohlelo lwabo lolu.
Tinawo vanachiremba netimu yeDSA inozvikwanisa izvizvi. Todawo kuti mutitsigire tione kupa World Map kuti Zimbabwe inyika inodi inoitawo maoperation achibuda zvakanaka.
Selabo dokotela bakwanisa lokhu, sifuna ukuba nesisekelo kuba sibonakale emhlabeni ukuba siyakwanelisa lokhu.
ELeZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemali belike lamisa umsebenzi wokuhlinza abalesifo senhliziyo lo ngomnyaka ka-2018 lwazovuselelwa kakutsha lonyaka. Udokotela Mutshabaiwa uthi wonke lo msebenzi wokuhlinzwa kwezigulane baweza kungelambhadalo okumele ihlawulelwe amadola angaba zinkulungwane ezinhlanu awemelika $5,000. Uthe kungaba kuhle nxa uzulu weZimbabwe engasekela uhlelo lolu ngemali ukuze luqhubekele phambili njengoba lusiza abantu abaningi kakhulu ababulawa yisifo senhliziyo abampofu. Omunye owelatshwe phansi kohlelo lolu ngugogo Stella Zuze, yena othi wakumele elatshwe kwele India kodwa wagcina eselatshwa eParirenyatwa.
Engangikuzwa kubuhlungu kwakhitshwa sengisizwa ngcono, akusela kuhlungu.
Umnumzana Lungisani Dube uthi ulesihlobo sakhe eselatshwa eParirenyatwa isifo lesi.
Ndombona ngani bayenza umsebenzi ngamandla, njalo ngakhuthaza abanye ukuthi labo babuye bazelatshwa lapha. Kumele bayethembe i-system ekhona lapha. Mbonani, ngithabe kakhulu ngomsebenzi abawenzile. Kodwa mbonani, nxa bengabuya lapha into engiyangikhona ingcono, njalo mbonani bayathola usizo olufana lakade bezaluthola phandle kwelizwe.
Esinye isakamuzi seHarare unkosikazi noMathemba Makhi uthi kuqakathekile ukuba uhulumende aqhubeke esekela izibhedlela ukwelapha imikhuhlane efana lesifo senhliziyo.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende ancedise abantu abadinga usizo olokwe-operatwa ukulatshwa inhliziyo, ikakhulu ngoba elizweni lethu izibhedlela zethu azenelisi ukubana zenze ama-operation enjengalawo. Ngakho nxa umuntu engabanjwa isifo senhliziyo esikhathi eziningi esidinga i-operation leyo, kumele ahambe kwamanye amazwe afana ne-South Africa le-India ukuthi ayethola ukuncediswa khona ngale. Ukuya kulawo mazwe kubiza imali ezinkulu kakhulu, okuthi nxa sikhangele ngomkhonomo wethu weZimbabwe kuba nzima.
Isibhedlela seParirenyatwa yiso sodwa eselapha umkhuhlane wenhliziyo eZimbabwe yonke jikelele ngenxa yokuswelakala kwemitshina yokwenza lokhu kwezinye izabelo zelizwe. Ingcwethi ezikumsebenzi wokwelatshwa kwenhliziyo zithi kulabantwana abedlula amakhulu amane abatholakala belomkhuhlane lo kweleZimbabwe ngomnyaka, zisithi iningi labo ligcina lilahlekelwa ngumphefumulo ngenxa yokuswela usizo lokwelatshwa. Ngimele iStudio 7 seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Live Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, sisizwa imbono yabo ngomumo wezombusazwe eZimbabwe ngemva kokhetho. Singakagqiki uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Ozithi unginobhala jikelele webandla eleCitizens Coalition for Change, umnumzana Sengezo Shabangu, usebhalele usomlomo wePhalamende u-Advocate Jacob Mdenda incwadi athi ngeyokuxotsha amanye amalunga edale lePhalamende awe-TCCC. Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi uyakuzwisisa ukuthi kungana beZimbabwe bebalekela elizweni lakhe ngobuningi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguThabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Cheererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka yeZimbabwe.